Kuyasimangalisa ukuthi umama ukhuphe loMonzola bavumelana ukuthi bona bazazithi MDC Alliance MDCT yikho wazi wabona ukhuphe labangani bakhe bangene eParliament besebenzisa khonoko okwakuvele kungcolile. Namhlanje thina sibona ngani umdali sephindisela izenzo ezimbi ezenziwa ngabantu abafuna ukuhuga abantu ngeze. Laye ubaba uMonzola akusukuzantywala ezuza ipunishment ebantwini, abantu bazampanisha bazamhlanza ngoba izenzo zakhe laye kaziqondanga. Ubhidliza iMDC, iformer MDC Alliance, khathesi ECC, laye kuzambamba, yikho abadala abasithi Papa Juba bazakuquta phambili. Konke lokhu okwenziwa nguMonzola lokhuphe abantu akubamangalisi ngoba bavela bangena ukuthungamela ibandla noma amabandla okungekho emthethweni. Yikho ke thina okwamanje sithi asingeni impi yomdeni ngoba ungangena kiyo lawo sufuwothe umlilo wesela.
Alubana kungenzeka uMakhophe abuye kini esithi usefuna ukusebenza lana, usefuna ukungena kubandla lenu, lizamamukela yini?
Umama uKhuphe uma sehluphekile sefuna ukubuya kithi kusisi, sizakho kubona sechaphe ibridge khathesi singake saprofita ngoba thina sisebenza labantu. Sizakhuluma laye esetshengisile ukuthi ufuna ukubuya kithi, kodwa phela likwazi ukuthi ubaba uTsvangirai wasishiyela ukuthi asenzeni isibaya esikhulu okuthiwa i-big tent. Ngalokho sizakhuluma laye labangani bakhe sebechaphe ibridge, ngitsho ukuthi uma sebesiqoqodele basitshela ukuthi sebefuna ukusebenza lozulu. Ngoba i-Citizen Coalition for Change ayisiyo yethu thina bathungameli, ithungamelwa ngozulu, yibo abanikazi bomhlangano okhulu lo othungamelwa ngubaba uChamisa. Ngimfisela inhlanhla enhle umama uMakhuphe engadabuki, kodwa sithi impi yomdeni kayingenwa.